lamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thande Kozinti Mkandla. Igama lami ngutungameli Nkoma. Uziphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho esikhumbuzana khona ngebizo lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu. Ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwe mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiya kwelizayo. Namhlanje ilizwi lethu siyalithola encwadini kaDaniel chapter 3 iverse zika-27-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando sombizo of time verse 27 izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo wabanga namandla emizimbeni yawo kungahawuzanga lunwele olulodwa emakhanda awo ingaguqukanga amayembe awo lingasondelanga kuwona iphunga lomlilo. 28 Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe unkulunkulu wawoshadreki nomesheki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo kuba zingakhonzi zingakhuleki kunkulunkulu unoyedwa unkulunkulu wabo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, eli lizwi nxa silandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe eziko elalivutha umlilo owawuphindeka sikhombisa ngobana babalile ukukhonza isithombe senkosi uNebukadneza. Into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuthiyeni obunye obukhulu kakhulu. Nanku umlilo lo kuthiwa wawuphindela sikhombisa umlilo vele uyazisisela nje pho nxa usephindela sikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje. UNkulunkulu-ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo. Abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu. Abanye abanjona ekugadineza baqhakeze bashaya amakhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo babize icabinethi babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil bathelale ukuthi ake likhangele nako abantu lokhu kuzavuqwa khona zake sibone inkonkoni yajama. Namba-ke kodwa amadoda lesephoseli khona lesithandweni somlilo into emangalisayo yikuthi kuthiwa bangena bebathathu kodwa kwabonakala wayesine phakathi kwabo. Engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi anxa lihamba lingena ebunzimeni obumangalisayo alihambi lilodwa. Nangu uNebukadneza wazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kaNkulunkulu. Lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo uNkulunkulu lawe kakuthini uwedwa. Sengitsho lobunzima becorona le ekhulunywa kusa kwamalanga uNkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe. La madoda kuthiwa baphuma bemsuka benganuki ngitsho yona intutho. Lawo uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufunekayo lokhu okukhulunywa nguNebukadneza ku-28 ukuthi uNkulunkulu kaShadreki noMeshaki no-Abednego kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka lenkosi uqobo lwayo. Sengathi lathi lalaba abasikhokhelayo iy'nkosi zasemhlabeni zananzelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholo athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaquba libakhuphe ebunzimeni. Kawuhambi wedwa, izilingo ziyabakhona okhorona le mikhuhlane eminingi lapha kiyo iyabakhona kodwa bathemba uNkulunkulu ekugcineni baza kunqoba. UNkulunkulu abe lathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwawo asikhulekele. Babathixo engcwele nabo abantu bakho banikela esandleni sakhe baphule emlilweni enkathazo zonke abanazo ngoba nanguNkulunkulu wethembekileyo kuzokuna phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya zilomfundisi Thande Kozinti Mkandla. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.